Amanye amakhansila akhulumele Studio 7 athe ngempela azacutshwa lamuhla ngoba ekhethwe ngabantu ukuthi aqhube umsebenzi wokuthuthukisa leli dolobho. Phakathi kwamalunga la kulomnumzana Ashton Mhlanga owanqoba kuward 15 eCountry Park encintise eyilokho abathi yi-double candidate ngesiNgisi ngoba ibandla lakhe lisithi wayengela mvumo yokwenze njalo. Esanda ukunqoba umnumzana Mhlanga isiphathamandla saleli bandla esikhethwe ukuba ngukhansila kaward 4 umnumzana David Coulthard waloba enkundleni yeTwitter emsola esithi ibandla lakhe lizabona ukuthi lingathatha manyathelo bani ngalolu daba. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi uzacotshwa lamuhla ngoba ngempela abantu bamvotela ngobuningi njalo leCommission yeZEC ilihlelile ibizo lakhe njengomnqobi. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Gift Siziba, wenqabile ukukhuluma ngalolu daba, wathi ibandla lakhe liza kwethula umbiko ngalolu daba lamuhla. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi izakhamizi zikhangelele ukuthi abanqobayo begcotshwe.
Ikhansili idinga ukuthi ikhangelele ukubana ibe labantu esithi nama-police makers abangama-councillors abazathatha izinqumo. Izinqumo lezo sezisebenza ukuze zithuthi idolobho sezi-implementwa ama-managers. So-ke abantu bethe bayikhethweni bakhetha ama-councillors abawakhethileyo njengezakhamizi zikhangelele ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza. Ngoba ingozi ekhona ikuthi nxa sinanzelele uhulumente we-ZANU PF siyakwazi sonke i-ZANU PF esiphilela iminyaka eminingi singazebekela amakhansilazi ukuyagcotshwa. Sokungaba lengozi yokuthi uhulumende kumbe i-ruling party, uMinister of Local Government, abe sefaka lokuthiwa ngama-commissioners ezama ukuthi ethena ulandele umthetho ukuthi babi lo dorobho elizasebenza lingela ama-police makers. Kodwa i-urban councils kuyaphuma ngama-commissioners abe sezikhethela abantu bakhe. Khona kwana sibona ungathi sokungakhoza ukuxabana phakathi kwe-CCC lezakhamizi. Abantu besiphela nasakhetha abantu asabafaka abese sifakela abantu esingabaziyo. So ke sikhangele thina ukuthi hhayi ama-councillors abavunyelwe bagcotshwe kusasa ukwenzela ukuthi idolobho lithuthuke.
Uthi kaboni kusiba le ngxabano ngalolu daba ngoba akusikho kwakuqala.
Angisoze ngibone kusiba le ngxabano ngoba into esegcekeni lapha yikuthi khathesi thina sikhangelele ukuthi i-SADC njengoba layo yathi inhlupho zayo yayikhona ibona ukuthi kulesizungamabo. Thina besithi ngabe uyavuma ama-councillors agcotshwe, ama-MPs lawa agcotshwe, kunengusayela i-SADC kuphela singakhohlwa. Ngakhumbula ngo-2008 kwaba nehlupho olufana nayo kodwa ama-councillors agcotshwa kusayi-MDCT bazongenela i-SADC lapho bazophuma i-DNU yeyabuya after 9 months khanisa efana nayo khathesi ozela ukuthi intuthu kwingami akuqhubeke kunjalo. Kodwa mna ndokukhola ukuthi i-SADC izongenela sicine sibone ngcebiso zaloluye intutho kodwa kunjalo akube kusetshenzwa.
Kulamanye njalo amalunga ebandla le-CCC koBulawayo avinjwa iCommission yeZEC ukuthi athathe izikhundla zekhansili yesigaba sakoBulawayo i-Provincial Council ngoba aphathana ekuqhubeni amaphepha awo kule-Commission, ngakho izikhundla zawo seziza kuya kwabezanu PF. Amalunga la abalisa u-Aquilina Khayiza Pamberi, Tinashe Kambarami, Memory Ndlovu, Promise Dalubuhle Mkhwananzi, Caroline Maphako, Garikai Mukova, Wanele Bango, Brian Gumbo, Gladys Mate, Lotawanda Ruzive, igqwetha elibamelayo umnumzana Welshman Ncube oyisiphathamandla se-CCC utshelela umsakazo ukuthi udaba lolu lusahlolwa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court njengoba baphikisa ukugunyulwa kwamalunga abo. Ibandla le-CCC laphinda lathatha zonke izihlalo zedale lePhalamende koBulawayo linqoba amanye amabandla aqoqela eleZanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingusithandekile Mhlanga.